lamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami linkomo lamhlanje ngilesethekeli umfundisi Busani Sibanda usiphatheleni mfundisi
bengicela sivuleni incwadi kaJeremiah 82 verse 26 ithi incwadi ngingunkulunkulu wenyama yonke ngakukhona okungihlula yona iphelela lapho ngingunkulunkulu ophethe emhlabeni ezulwini langaphansi komhlaba yimi emphethe ngakukhona okungihlula yona bantu bakithi unkulunkulu akasenzeli kodwa unkulunkulu uyasilekelela akazange bathwale egibhithe wayababeka ezweni leyithembiso kodwa wabalekelela ukuthi mabaphume egibhithe baze bayofinyelela ezweni leyithembiso wayebalekelela lathi unkulunkulu kasenzeli singathandaza senze konke kodwa unkulunkulu kasenzeli unkulunkulu uyasilekelela kwimizamo esiyizamayo uyasilekelela ukuze sikwazi ukukhululeka bantu bakithi ngihlupheka kangaka ngihlutshwa kakhulu isizwe sakithi mangikhuluma ngesizwe ngikhuluma ngathi thina abantu abamnyama especially Zimbabwe bantu bakithi sibona konke siphakathi kwakho indlala hlupheko inkingi kuphi simthandaza kangaka uNkulunkulu ezintabeni siyathandaza khona tukhona siyakhuleka why uNkulunkulu angasiphenduli why engasizwa inkinga bantu bakithi siye salahla indlela zethu zeqiniso uNkulunkulu obezambula ngazo kithi kokhokho bethu kwimpande zethu uthi Paul isizwe esilahla amasiko aso sifile siye salahla masibuyele kwimpande zethu babehlangana benkolo abesintu abaholi bendabuko babehlangana bayenjelele indawo yetshela likhuluma bayocela izulu izulu linethe makulezifo babuyocela idirection yezwe begayidwe kodwa konke lokhu sikulahlile yikho namhlanje sivelelwa into ezinje yini eyayisenza indlela likhulume amalinda ethu kwakuyizithunywa zezwe yizo sasikhuluma through injelele akukho umuntu owayedala ilitshe likhulume uNkulunkulu umdala ethumela izithunywa zakhe silahlile indlela zethu zeqiniso kuthiwa kulibhayibhile ama-Israelites babethi nxa bephuma endleleni zabo uNkulunkulu wayebafulathela babenqotshwa ngezinye izizwe until baze babuyele kusiko labo okundlela zabo ngoba isizwe singala masiko sifi isiko nevula ehlukanisa loNkulunkulu isiko yindlela okumele siphile esiyidalwe uNkulunkulu okumele siphile ngayo esixhumana ngayo layo lomdali silahlile mntakwethu namhlanje kunje kuvela zonke lezi zifo ngasiyenjelele siyokhala sibuze ukuthi ilitshe uthini uNkulunkulu ngoba abantu bayaphela ibele siphi direction silahlile mntakwethu zonke indlela zethu zeqiniso namhlanje amatsha awasakhulumi izithunywa zezwe zifulathele izwe izithunywa zezwe ebezigayida zikhokhela izwe zifulathele izwe yikho kunje sithe uma sinqoba 1980 sithola uzibuse babehamba babesikhokhela besiyocela kumalinda ethu amalinda ethu ebadirector ebagayida sakwazi ukunqoba thema sesinqobile sabuyela na sayobonga kumalinda ethu na labo abashonele empini balungiswa na o basaqhubekeka bayelwa labo abafa ngobungozi abanye basebhalagwe balungiswa na bahlanjululwa na bagezwa na siseselomlandu bantwana bakaNkulunkulu isizwe masihlangane ukuthi wena kuyiphi iparty la ukuyiphi iparty makuphele ukukhombana ngomuntu okumele kuphele kumele siunite isizwe esikwazi ukulungisa izinto isizwe esihlangene esiyimbumbu yonke into sikhangelele phesheya ama-sports singama-failures economy singama-failures even ku-health singama-failures siyakubiza awusisabela usiphenduli simoshe kuphi mdali sisukile kwindlela zakho zeqiniso salahla amasiko ethu salahla indlela obuxhumana ngathi onazi siyisizwe sase-Afrika sixolele mdali siyakuncancaza siyakushweleza sibonise indlela sigayide uNkulunkulu wokhokho siyakuncenga mdali siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uBusani Sibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli nkomo